lokukhunga kaqondakala ukuthi umnotho welizwe uyangapi kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Ezinye ingcwethi zithi inyathelo lithethwe nguhulumende lilakho kuvuselela umnotho welizwe. Nanku isisindo sedola leZimbabwe kumbe ibond sesikhuphukile ngesilinganiso esikhulu kusukela izolo. Idola leZimbabwe ebeselimisana ledola leMelika ngesisindo esingamadola alitshumi, i-1:10 ngesilungu, selikhuphuke laya kumadola amane kudola linye leMelika, i-1:4 emkambo wensitha koBulawayo. EHarare kubikwa isindo sedola leZimbabwe lokhu sisiwa lithengiswa nge-1:13, kodwa labayithengisayo bathi abakaqondisisi ukuthi kusiyaphela iviki kuyabe kuhamba njani. Sixoxe lomunye wabathengisa imali emgwaqweni koBulawayo uSiphatheleni ongafunanga ukuqanjwa ngegama.
Iwe ayizolo khonapho eze-announce ukuthi kona kasafuni kuzeni, kasafuni imali zonke zithenge la. Anti usho wakhathi izolo wathi kasafuni normal multi-currency. So izolo sathi sayekele ukuthenga imali vele ilanzi yatshona besesingakathenga imali. Esiqalile namhla ngoba abantu bafuna imali bafuna ukuhamba. Lathi kunje so siyazisebenza soze siyekele ukuyithenga imali. Hayi imali abantu balayo, i-currency balayo bayiholdile, into abangafuni ukuthi babelayo libhoni. I-currency abantu balayo ngoba kathi sisofa abanye athi abantu sebephanika ukuthi irate ngoba siwile. Bayatshintsha ngoba ma uvele ufuna ukusebenzisa imali ibhondi zona le njengoba le ma-shops sweshe walikhadi usebenza ibhondi babuya batshintshe. Ngenxa yokuthi ebhenki kulama-rate wonala aphansi abantu abahambe ebhenki. Hayi i-US beliyi-950,000 ibhondi or 950.
Omela isigaba seSouth Atoll edolobheni leHarare umnumzana Peter Moyo uthi uhulumende wephule umthetho ngoba engaqalanga wethulela uZulu okuphathelane lenyathelo alithetheyo.
Ya, sibili into ekhona lapha ikuthi khona abantu lapho ngokujunywa bengazange bacabangele ukuthi khona kungaba nesihlazo esinje. So abaningi yabona ukuthi khona babebethenga imali ku-black market ukuthi bahode izinto zabo. So laba ama-individuals abaney'nto zabo abanjengamafamasi abanjengabama-supermarket amanye amancane sebefihlile into zabo ukuthi bake bame babone ukuthi khona kanti kuzalwa komoni ngoba akusebenzi lutho ukuthi khona yena umuntu wasebenzi i-US special ukuthi khona i-US yakho ayisenamsebenzi yona lezi. So ye sebekuyenzile abantu.
Umongameli Mnangagwa yena lamhlanje uthe inyathelo elithethwe nguhulumende selizabangela ukuthi ilizwe lifane lamanye amazwe asebenzisa imali yawo.
Zimbabwe has gone back to normalcy and the normalcy is a country must have its own currency. That's normalcy. We were living in an abnormal situation. And you be the first to congratulate us for becoming a normal.
IZimbabwe isibuyele njalo ekubeni lilizwe elilobuntu balo. Ubuntu yikuthi ilizwe kumele libe lemali yalo esebenza elizweni. Kumele kube yini abokuqala ukutshayela ihlombe ngokuletha inguquko enje. Sesisuse imali yakwamanye amazwe.
But we have not banned the possession of any other currency. Except you cannot transact in any shop.
Kwezinye indawo zesigaba seMatabeleland South, idola leZimbabwe kumbe ibhondi belivele lingasemukelwa ezitolo.